ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni owenzelwe enkundleni yebulenjini eyeZoom eseBrussels isiphathamandla seEuropean Union umnumzana Fabio Massimo Castaldo ugcizelele asebeke bakukhuluma ukuthi ukhetho lolu kaluqhutshwanga kulandelwa iziqondiso zomhlaba ezilawula ukhetho olukhululekileyo ngenxa yezahlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu phambilini kokhetho langemva kwalo. UCastaldo wengeze wathi umanyano we-European Union uzaqhubeka umise uhlelo lwawo lokuphathisa iCommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngemali engena kuzigidi lezigidi baze basuthiseke ukuthi liCommission isiqhuba ukhetho okhululekileyo. Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Steven Chirodza uncome abe-European Union ngombiko wabo.
Incwadi ebhalwe ngabe-European Union itshengisa sobala esasivele sikwazi mayelana ngokhetho eZimbabwe. Kukhulunywa besithi room for improvement, ngabe sitsho njalo abelungu batsho ukuthi kuyabe kukhona okusilelayo. Njalo kukhulunywa besithi i-election was disorderly, kusitsho ukuthi vele bekungahlelekanga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Menzi Nkomo uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende laye alalele izicwayiso ze-EU ukuze aqondise amaphutha awenzayo ekuqhubeni lolu khetho.
Ya, iripoti ye-EU mna ngiyase ngiyibonile, so hayi akula nto embi ngeripoti ivele isobala, lathi sinje sivele sike sikhayele khona lokhu. Ubuhle bayo ukuthi lama-recommendation, so sicela ukuthi uhulumende athathe ama-recommendation onala afakiwe asebenze ngawo siqhubekele phambili njengelizwe.
Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marabira yena utshele iStudio 7 ukuthi umbiko we-EU awubakhathazi ngoba ukhetho kudala lwadlula.
We are not well fed because they are just stating their opinion, and as for funding, we are better off without their funding, like we've always said. We are not bothered, we are not worried by opinion.
Besethula lumbiko abe-EU Election Observer Mission bafake imicijo engamashumi amabili lanye 21 yokucabisa uhulumende ngendlela amele aphathe ngayo ukhetho. Bathe kumele kuguqulwe umthetho we-maintenance of peace and order ngoba ulokuncindezela thize abakubone ngesikhathi sokhetho. IZEC bathi kayimelanga ilawulwe ngamabandla ezombusazwe njalo kumele yethule impumela yokhetho ngesikhathi. Bakhuthaze njalo ukuba uhulumende abe lendlela ebalulekileyo yokuqhatha abahluleli bemithethwandaba ukuze ingasetshenziswa ukuphazamisa inhlelo zelizwe njalo kungabi lokuhlukuluzwa kukaZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.